Abenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender bathi imbangela enkulu yokwanda kwezehlakalo zodlakela ngumumo womnotho omanga kuhle elizweni osokusenza obaba bazibone bengasela isithunzi ngokulahlekelwa imisebenzi. Kusale omama sebeyibo abaphandela imuli ngokuthengisa-thengisa. Umnumzana Charles Moyo omela impophoma phelandaba edale lePhalamende uthi kaluphele udlakela olunje.
Support because lami ngubaba olabantwana bayi 3. So and so saying ku support. So nxa kungabuye ibhili sizale support more than 100% ukuthi ungabe khona. UNkulunkulu ukuthanda njalo.
Umnumzana Rigayithunga umela imutha sasouth edale lePhalamende njalo uthi kumele lolu daba luthuthukise sibili la kuzabelo elizweni lonke abantu bahlalisane kakuhle ngokuthula.
Siyalusekela mpela, you know, kathesi sesifanele ukuthi sibone ukuthi abantu besifazana ngabantu abaqhakathekile empilweni yethu, elizweni, emulini zethu, njalo esigabeni lapho esivela khona, ngoba balomsebenzi omkhulu abawenzayo ukuthuthukisa imuli, ukuthuthukisa izigaba, ukuthuthukisa ilizwe.
Uqhubeke ethi esigabeni sabo basebenzelana ndawonye nenhlanganiso ezithile eziphatha lomsebenzi kunye labesifazana ngenhloso yokuthi ulwazi lusabalale. Ethi kuqakathekile ukuba kuphunywe le mithetho eqinileyo yokusekela imizamo enje.
Sikhona sibele ukuthi sincedise ukuthi kube le mithetho enjalo and siyayifast-tracka ingavele ibe khona, siyayifast-tracka ukuthi iphangise ukuba khona uhulumende laye abambeke, you know, ukuthi siye phambili lokuncedisa abantu abesifazana bethu.
Inhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender ibunjwa ngobaba abangasekeli ukuhlukuluzwa kwabesifazana bezimisele ukufundisana labanye obaba ukuba betshiyane lomkhuba onje. Bathi umumo wezomnotho uhlukuluza obaba abalahlekelwa yimisebenzi begcine bezibona bengasela ke isithunzi emizini ngoba sebegcinwa ngomkabo abayabe bethengisa emikambo etsheneyo. Abanye babo begcine sebehlukuluza omama njengendlela yokutshengisa amandla abo. Isisekelo sombuso siqinisa ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana. Abaningi lokhu bekhala ngokuthi laloba imithetho ikhona yokuvikela amalungelo abesifazana, udubo yikuthi ayikalungisiswa ukuba ihambelane lesisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.